Soko izika disenda bago VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Lago Studio 7 ngomvulo mhlaka 21 kuNkwenkwezi 2018 usithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje
kwenzakele ukuthi imota ichayiwe engizale ithemba lokuthi laba bantu abachaya imota bekuyinhloso ezana uPF ngoba i-violence asonto ebesikhala ngeprimary election imota ichayiwe abantu balimala kodwa engingakutsho ukuthi I think iparty izaba le decision ukuthi khulume ngajoba mina ngingasesikhulume ezekhaya.
Udlakela lwezombusazwe luqhubeka luhlasela iMDCT ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa kukhetho lwama-primary olokudinga abazalimela kukhetho lwalonyaka.
Lasemafonini senelisa ukuthi sikhangele ukuthi amabizo ethu akhona akulahlupho yonke into ilungile akulama-mistakes akhona langale lapho esihamba khona kuma-stations abesivotela khona hhayi konke kulungile sibi lakho okusolisayo.
Ikhomishini ebona ngezokhetho e-ZEC ithi ukuhlolwa koluhlu lwababhalisela ukuvota olwe-voters roll oluqale ngempelaviki kodwa inani labazohlola lokhu liphansi kakhulu. Inhlangothi ezehlukeneyo ezibona ngempilakahle zithi kumele uZulu wafundiswe ngokuqakatheka kokuzilondoloza sikhathi sonke kube ngumkhuba abantu abakhula lawo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Udlakela lwezombusazwe luqhubeke lokhu luhlasela ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kukhetho lokudinga amalunga azalimela kukhetho oluzayo. Ukubikwa kulokukhonona kumalunga athi lolu khetho aluqhutshwa ngemfanelo. Okungavumelani lokuqhamuka kodlakela lokhu kubangela ukuthi ukhetho lwama-primaries lolu lungazali aqhutshwa endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Izolo ukhetho lokudinga amakhansila kobulawayo lumisiwe ngemva kodlakela oluthiye imota yomunye ofuna ukumela ward 28 egoqela iCowdery Park umnumzana Happyson Ncube ichaywe yacacadwa amafastela. Sixoxelo Ncube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Yebo, mtswaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Asizweni ke umnumzana Happyson Ncube we-MDCT exoxa lo Chris Gande we-Studio 7 ngohlelo lwama-primary elections.
Engingakutsho ukuthi-ke angisoze ngikhulume kakhulu njengoba ngingayisimi isikhulumeli semhlangano we-MDC kodwa engiza kutsho ukuthi konke ngiza kurifika kusikhulumeli se-MDC kodwa kwenzakele ukuthi imota ichayiwe engizalo ithemba lokuthi laba bantu abachaya imota bekuyinhloso ezana uPF ngoba i-violence asonto ebesikhala ngeprimary election imota ichayiwe abantu balimala kodwa engingakutsho ukuthi I think iparty izaba le decision ukuthi khulume ngajoba mina ngingasesikhulume ezekhaya.
Kodwa abantu ababulela imota uyabazi kumbe vela ubabonanga?
Abanye ngibazi, abanye mbabonile, but labo esingabaziyo sicabanga ukuthi ngabantu vele abangahlali kobulawayo kade bevele bethenge ukuthi bazokwenza umsindo.
Labo obaziyo bona-ke ngabasekela omunye oncintisana laye na?
Kuliqiniso.
Manje-ke nyathelo bani elizathathwa libandla kumbe nguwe ukuthi ulungisise imoto.
Njoba indaba esemapolitics izabona kuzalandela ukuthi kuza hlozwa ngendlela engakanani ndala iparty la iza sinqomo njobe iyakwazi ukuthi ke ku MPC iviolence ayifunakali. So njoba yenza kale bekhangela I think izathatha the right direction ekwenza ukuthi kungangcolisiswa lo mhlangano.
Manje ke njengoba sekukhanya kulodlakela lolu kuzo ukuthi ukukhankasa ke lizaqalisa nini?
As soon as nxa kuphela ama primary elections izaqalisa. Kodwa ngilethemba ukuthi izinqumo ezizakwenziwa ngomhlangano kumbe libandla sizakwenza ukuthi ke kukhangele futhi ukuthi okwenza kwaba nomsindo njalo kudalwe kuyini. Abantu vele bona bafunani ngoba kwenzakala kunxa kulokhethi umuntu angabona ukuthi abantu abamsupportayo balutshwane kuba le ngqondo yesizani yokuthi aqalise ukutshaya abantu kulinyazwa abantu ababuye bezithandela umhlangano njengoba kwathi umhlangano we-MDC uthandwa ngumuntu wonke iZimbabwe ojikelele kodwa siyakwazi kulezi khingi lezi khanga ezisetshenzisiweyo ezithengela utshwana ukuthi zibuye zizodiliza impahla yami imota ayidilize sibili ngendlela ebuhlungu labantu balime umthetho I think uzosebenza ofuza ukwenza ukuthi abenze i-violence ngohamba njani sikhuluma nje ukansila we-Country Park uKorodi Ndlovu usebotshiwe
phezu kodaba lokutshawa kwemota yakho
ye ngoba abanye ngabantu abakhe.
Umnumzana Happyson Ncube ngomunye wabadinga ukumela ibandla le-MDCT ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa kukhetho lwamakhansila. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekobulawayo. Ukusenjalo ikhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC ithi ukuhlolwa koluhlu lwababhalisela ukuvota ukuthola ilungelo lokuvota olwe-voters roll kuqale ngempela viki kodwa inani labantu abakwenzayo lokhu lokhe liphansi kakhulu kobulawayo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Laloba inani lelo liphansi kakhulu uZulu wakobulawayo lelizweni lonke jikelele wamukele ngenjabulo inyathelo elithethwe ngabezeki lokuphuma lezinye indlela abantu abangahlola ngayo amabizo abo besebenzisa omakhalekhukhwini kumbe ngokungena ebulenjini. U-District Elections Officer wezeki unkosikazi Sithembiso Khuphe uthi kusukela ngomgqibelo uhlelo lolu luqala inani labantu asebehlole amabizo abo lingaphezu kwenkulungwane ezintathu kuphela.
Ningathatha ubulawayo singathi kuhamba kuhle. Izondo mhlaka 20 bese sile 3216 ababuye bezo inspect. Akade bezo register ukutsha bese sile 222.
Wengeze ethi kule ndlela yokuhlola ibizo usebenzisa umakhalekhukhwini nxa abantu behlulekile kumele baye lapho abezeki abasebenzela khona.
Abantu bayabuya, abantu bayasebenzisa iVenu Star 265. Bakhangele izinto zakuthi zikhona yini. Nxa abayihlulekileyo ukuyisebenzisa bayabuya kuma-centers. Abathe besebenzisa yenaleyo indlela yokukhayela amabizo abo bazithola amabizo abo elama ephambanisekile. Sebesiya ku-center yabo besiyakhangela ukuthi balungisise amabizo abo.
Unkosikazi Martha Ndlovu omunye obehlola ibizo lakhe kuluhlu lwe-voters roll uncome uhlelo lolu ethi luhamba kuhle njalo wenelisile ukuhlola la kumakhala ekhukhwini.
Uhlelo lokuthekha amabizo ethu ukuthi akhona ku-voters roll luhamba kahle kakhulu sibili ngoba lasemafonini senelisa ukuthi sikhangele ukuthi amabizo ethu akhona akulahlupho yonke into ilungile akulama-mistakes akhona langale lapho esihamba khona kuma-stations ayaphesivo tela khona hayi konke kulungile sibila okusolisayo.
Unkosikazi Khuphe uthe kwezinye izikhathi kulabantu abalakho ukufica amabizo abo engekho kubangelwa ukuthi inombolo zesithupha ziyabe zifana lezomunye kumbe zingatholwa yimitshina yabo kumbe njalo kuyilabo ababhalisa ngenyanga kamabasa.
Abanye esicina sesithi sibaqondise kwenye indawo njengokuthi sibase-RG sithi lokuthiwa i-exclusion list. I-exclusion list ngeyabantu abanye abarejistayo kodwa kabakho ku-voters roll ngenxa yezizathu ezithile. Abanye abantu bayanelisa ukuthi bayasheya i-ID number. Abanye abantu nxa besibarejistele sithi invalid itshengisa ukuthi inamba yakhe kukhona okungaqondanga ngayo. Banalaba abantu siyabarefera ku ARG. Kube sokusithi kula bantu abarejista ngemva kuka 6 April. Abantu banalabo kabakabi khona ku provisional voters roll. kodwa ufinal voters roll bazaba khona.
Ukuhlola amabizo kuqala emhla ka 19 kusiya ku 29 kwenkwezi, njalo uZulu ulakho ukubhalisela ukuvota kanye lokuguqula indawo yokuvotela ngasona lesi isikhathi. Ukhetho lukhangelelwe ukuba khona phakathi kwenyanga kaNtulikazi loNcwabakazi, njalo umongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa uthi uzakwazisa ilizwe ukuthi luqhutshwa nini emavikini amabili alandelayo. Imele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile Masuku. Kusenjalo abantu bemukele ngembono etshiyeneyo uhlelo lwabezekhe olokuthi sebengenelisa ukuyahlola amabizo egwalweni lwabalelungelo lokuvota ole voters roll besebenzisa indlela ezitshiyeneyo ezigoqela umakhalekhukhwini. UGibson Pepe usethulela loluda.
Ikomishini ebona ngezokhetho eyeZEC iqale lolu hlelo ngeviki ephelileyo. Kudingeka ukuthi umuntu abe nomakhalekhukhwini ongaba ongowetelecel net 1 lowa iconet ahlabe u-star 265 hash abe esephendula imibuzo. Lendlela abantu bathi inhle ikakhulu ilungele labo abathona emsebenzini abangelaso isikhathi sokuhamba mathupha ukuyahlola uluhlu olumumethe amagama abalelungelo lokuvota balungisise okuyabe kuphambanisekile. Kodwa abanye njalo abangimikeli indlela bathi kumele abenelisayo bahambe mathupha bayezibonela. Omunye walaba unkosikazi Nompilo Masuku isakhamuzi saseHarare.
Siyabonga ngetechnology enziwe ngabantu bezikhi, kodwa kulokhe kubalulekile ukuthi umuntu ayezibonela mathupha ukuthi ibizo lakhe likhona na. Imitshina ilokulahlisa kwezinye izikhathi, asingeke siyithembe ngokugcweleyo.
Esinye njalo isakhamuzi seHarare oyisikhulumeli senye lamabandla aphikisayo umnumzana iPhuthuli Nkosi Maphosa uthi okumunyethwe ngumakhalekhukhwini nxa umuntu ehlolisisa kakwenelanga.
Siyayibona indlela abayenze ngayo yokuthi sikhangele i-voters roll ku-efonini zethu, kodwa sisuka sibe lokukhathazeka ngoba asilaqiniso ukuthi i-voters roll information yonke leyo iloko ilondolozekile. Njalo lokhu igcineke kuhle esithi isefiti, ngoba lapha sebethethe information ye-voters roll bayinika ama-private companies lawa ama-network operators. So kusithupha nje ukuthi abantu kumele beyithole, like ama-political parties landana bayithole, kodwa lawa sebeyithole lula. Njalo singazi ukuthi ama-dues angkhona lawa anogeshete njani ukuze befike ekunikaneni i-voters roll. Okunye okusikhathazayo ukuthi i-information le ephuma efonini ayiphelelanga ukuzapha zamisa abantu abaningi, ngoba ayitsho igender yomuntu, ayitsho i-date of birth yomuntu. Kumele befake njengoba sebevele befakile, kumele befake information yonke iphelele ukuze umuntu enelise ukuthi ekhethe phakathi kokuya ku-polling station kumbe ukuthi ekhangele efonini yakhe.
Umnumzana Decent Bajila isiphathamandla se-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Washman Ncube yena uncome kakhulu lolu hlelo, wabanga wathi kodwa uqakathekile ukuthi umuntu ayezibonela.
Kodwa khona nje empilweni ayikho i-process ngisho le yodwa engenzakala okuthiwa it's 100% secure. Isolongu kulo muntu, isolongu kule mtshina, bakhona abenelisayo ukuthi baqile.
Umnumzana Thembi Nkosi yena uthe lolu hlelo luhle ekakhulu, njalo uZulu akumelanga akhathazeke ngoba amabizo abo agcinakale kuzekhi hatshi kumakampani abomakhalekhukhwini.
Ambona kule problem izekhi sithi abantu bekhonfeme i-registration yabo via ama-text and via online, ngoba okwenzakalayo ukuthi abantu abazwisisi kuphela ukuthi izinto zabo zivele zi-private. They are just using Econet Telecel Net 1 as a platform yokusenda i-information. I-Telecel Net 1 le Econet abala information le ku-voters roll. Information ku-voters roll yonke ikuma-servers awezeki. Akula problem, it's making things easier actually.
Osakhulayo uMjabulisi Dlamini uthi lolu hlelo luyindlela enhle yokusebenzisa ulwazi olukhona ukuze abantu bangakhameki.
Lokhu yinto eyenza ukuthi kube lula ukuthi abantu bebekwazi ngokuphangisa ukuthi hatshi amabizo abo bakhona yini nxa engekho
bejahe bebuhambe bekulungisa lokho asikubona kuyinto engenza ukuthi integrity election ibe kube lembuzo eminingi ngoba nje i-technology nje ukuthi hatch umuntu yakwazi ukuthi khangela ukuthi information yakhe imi kanjani kufanele nje lokubhenka ukuthi ungakwazi ukuthatha imali ebhangi usebenzisa ifoni yakho uyifake kuyekho cash kuyafana nje vele
ukuhlolisisa lokhu kumunyethe lugwalo olumumethe amagama abantu abalungele ukuvota kukhetho kuqala ngomgcibelo odluleyo kodwa imibiko ephuma elizweni lonke iveza ukuthi abantu abaningi abakenisi ukuyahlola ivoter zero kuthi abanye bebengazi ukuthi uhlelo lolu luqala nini kumele isithu 7 siyarare ngigibson bebe
Life Talk namuhla sihlolisisa ukhetho lwama-primaries lwamabandla azancedisa kukhetho lwalonyaka eZimbabwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Singakangeni esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Iziphathamandla zikahulumende weBurundi zithi abantu balelo lizwe bavote bevumela ukuthi isisekelo sombuso siguqulwe ukuze umongameli Pierre Nkurunziza aqhubeke ebusa kuze kuyefika umnyaka ka-2034. Lanxa iqembu lenguqu eleChelsea lenelisile ukunqoba emncintisweni omkhulu wakweleBhilithani lathola inkezo eye-FA Cup izolo, umnikazi waleli qembu uRoman Abramovich oyisizalwane sakwale Russia lokhu ethwele nzima ukuthi athole ivisa yokwethekelela kweleBhilithani ngenxa yobudlelwano obubi obukhona phakathi kwengilandi leRussia. Inhlangothi ezehlukeneyo ezibona ngempila kahle zithi kumele uzulu afundiswe ngokuqakatheka kokuzilondoloza sikhathi sonke kube ngumkhuba abantu abakhula lawo kusukela besesebancane ukwehlisa inani lengozi ezibangelwa yibuchapha babantu ikakhulu emsebenzini. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UDr. Betty Nyeregomo ngeyinye yengcwethi esebenzisana labenhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwempila kahle yezisebenzi iNational Social Security Authority NASA ulandisa ngokuqakatheka kokuba lolwazi olusiza ukulondoloza impilo lempila kahle kaZulu emsebenzini lasemakhaya.
Our culture in Zimbabwe has to move towards a culture of safety. You find that it needs to be in
Zimbabwe. Nempilo kumele kube yinto engaphakathi kwethu. Kungaleso sizathu sibone kufanele sikuhlele. Sizonanzelela ukuba uhlangothi lwezemithetho yethu icacile phezu kokungenziwa ukuyisebenzisa ukuze abantu benze okuyiyo. Sesisengezelele kulokho senze imikhankaso kube yinto yethu yansuku zonke. Esinye isizathu esenza abantu balimale kuyingoba kuyibo abayabe bephothisile ekwenzeni kwabo.
Umkhokeli wenhlanganiso ye-Occupational Health and Safety Institute of Zimbabwe, uDr. Abednego Kolwane Chigwada, uthi yadingeka limfundiso ebonisa uZulu ukuqakatheka kokulondoloza hatshi impilo yakhe yena yedwa, kodwa impilo lempila kahle yomuntu wonke kusukela lapho kuqhutshelwa khona imisebenzi ahamba khona kanye langekhaya.
Nxa omanjinela bengalandela umlando wabo abawufundelayo lalo olotshiweyo ezingwalweni ezikhona, baye bafundise abantu bakhulume ngokuqoqeka ngokuqoqa indlela zabo, kungabe kusemgwaqweni, kungabe kusemgodini, kungabe kusensimini, ukuthi kumele kulandele ngayiphi indlela.
Ingalandelwa leyo mfundiso uthi Gwada uthi kungasiza kwezokunqabela ingozi ezivikelekayo kusize kwezokuthuthukiswa kwelizwe.
Uma abantu bengalandela lokho okukhulunywe ngabo manjinela kuzanceda isizwe sako saseZimbabwe ukuthi sibe ngcono. Asidingi ukuthi size simelele amapholisa ukuthi kulunge.
Uthi uZulu ulomlando wokulondoloza impilo kahle lempilo yakhe ngokulandela iziqondiso ezivethwa yilabo abalungisa lempahla okubalisa omanjinela kungaba semsebenzini loba emakhaya abo.
Engathi emgwaqweni hambani nge 40 kilometers per hour. Usekhulumile umanjinela ukuthi hayi umgwaqo lo kawulunganga, hambani kakuhle. Esingathi emgodini ethi hayi abangenazithupha zokusebenza emgodini mabangaqali ukugebha imigodi bengenancwadi esifaneleyo. Umanjinela uyabe esekhulumile. So ziningi indlela umanjinela wayabe ekhulume ngazo. So kukithi thina uZulu ukuthi sikuthathe lokhu njengento egcina thina hathi yena uzasisiza.
Umphathintambo wezokulondolozwa kwezisebenzile enhlalakahle kaZulu unkosikazi Petronella Kagonye uveze ukuba lanxa ikhona imithetho elukhuni kusobala ukuba ingasizi lutho kulabo abayiziqoqodo abangafuni ukulondoloza impilo lempilakahle zabo kanye lezabanye. Ingcwethi zithi kungangena kutopele engqondweni kaZulu usuka akwenze kube ngumlando wakhe uZulu ukulondoloza impilo lempilakahle yakhe. Ingcwethi zokulondolozwa kwempilo kaZulu zithi kuzosiza ukuba lesizwe esilondolozekileyo zehle ingozi kungaba semsebenzini, emgwaqweni, emakhaya layo yonke indawo lapho kulabantu khona. Babikwa besedlula amakhulu amane asebelimele emisebenzini kulabayisithupha asebelahlekelwe imiphefumulo phakathi kwenyanga kazibandlela lonhlolanja lonyaka. Uhulumende yena uthi uzinikele ukudinga indlela ezilondoloza impila kahle lempilo yezisebenzi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Kulandela inyathelo likahulumende elokumisa okwesikhatshana uhlelo lokunikeza ama-license anika abantu imvumo yokulima insangu, iningi lithi bekuvele kufanele ukuthi uhulumende aqale edingisise ngalolu hlelo andubana anxuse abantu ukuthi bephatheke kulo. Abantu abangamakhulu amathathu lanhlanu, i-350, ibisilobe incwadi zokudinga amaphepha la okulima insango ama-licenses, wona abiza amadola azinkulungwane ezingamachumi amahlanu, 50,000 eyodwa. Insango bezikhandelwe ukusetshenziswa ukwelapha imikhuhlane ethile lokunye elizweni. Umsekeli kamphathintambo obona ngezemali umnumzana Terence Mukhuphe utshele Studio 7 ukuthi uhulumende usemise lolu hlelo ngoba isadingisisa okuningi ngalo okugoqela ukuhlolisisa kanye lokudinga indlela azaluqhuba ngayo. Ukuhlaziya inyathelo elithethwe nguhulumende sixoxele umnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi kwezokulima kanye lamasiko, yena othi ngempela uhulumende ubebambe inhlwa ngekhanda.
Lokhu kwaba yikudinga abantu bengahlafunanga. Aluba into le yaqale yahlolisiswa khonoko sekwenza ukubalumisa uhlelo lolu kathesi, kuyabonisa ukuthi kwakuvele kungahluzwanga kuhle, kungakhangelwanga inxa zonke ezihambelana lalo lolo hlelo lokulinywa kwensango. Kutho ukuthi beluvele luluhlaza lwaluphakulelwe abantu lungavuthwanga luyimboza. Beluimbozi ngaziyenzeni iyimboza.
Zambe zona ingcwethi zingatholakala na ezingaletha ulwazi olweneleyo kumbe olufaneleyo kulolu hlelo?
Ingcwethi zingatholakala ngoba siyakwazi ukuthi insango ziyalinywa, zilinywela khona uhulumende athi kumele kwenziwe okwelapha abantu. Kodwa-ke ziningi izinto omele zikhangelwe lazo ngoba into enjengensango ayehlukananga nje lesiko labantu. Insango kuphela ukulinywa kwayo ngesihlahla ngokwazi ithoni kodwa empilweni yabantu yamukeleka njani into enhle yini kwabaningi phela imisango leyo ingasikhathaza nxa izawela ezandleni ezingayisizo kodwa kungenzakala ukuthi kelakithi njoba sikhathana bezidele ezentuthukweni yalezi zinto engxenye abaningi bacabanga ukuthi bangayilimele ukuthi ingasetshenziswa kuhle njengoba okwenzakala khathesi.
Uhulumende uthi mhlawumbe engenza imali eningi ngokulima lesi silimo efika amabhiliyoni la ibe yisilimo esiletha imali elizweni. Kungenzakala lokho nxa kuyikuthi kuqhutshwe kuhle.
Nambona ngathi khona lokho nxa kufuneka imali eziningi ezingamabhiliyoni kanti lezo ezenziwa phansi sezehlulekile yini ukuletha lowo mnotho. Nayebo kambe siyakwazi igwayi kalisathakazelelwa ngabane emhlabeni kodwa kazikho yini ezinye indlela ezingahambelana lesimo sethu engathi mina we're developing third world country ezingahambelana lako kulokuletha lezi zinto enyongulinywa membande ezizabuye zisidalele olunye uduku kazikho yini ezinye indlela zokwenza imali engaba ngcono. IZimbabwe yilizwe elihle kakhulu elilakho phosa konke kungani singathuthukisi lezo zinto ezivele sezikhona sithuthukiseni lezo ezokwenziwa sithuthukiseni zokuvakathelana sithuthukise nje lokhu esivele silakho ngoba izinto lezo zikhona okwehlulayo sibone ngathi abanye bethu yikungabuswa kuhle kwelizwe sibe nansi botwana iyimakhelwane iphika ngamadayimani kuphela thina kathi sehlulwa yini.
Lo mnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi kwezokulima kanye lamasiko sixoxela ekobulawayo. Umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu eleCapes United uLloyd Chitembwe uthi ukhangelele ukuba iqembu lakhe lidlale kuhle kuhlandla lesibili lemidlalo yesigaba seCastle Premier Soccer League. Intatheli zindaba yetheze midlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leChiefs United lihlezi endaweni yesikhombisa engalane nemiklomelo njalo lishiywa ngemiklomelo elishumi lanhlanu. Iqembu lihlezi phezu kwengalane elengezi Platinum Stars. Ekhuluma nentatheli zemidlalo umqeqeshi walo uLloyd Chitembwe uthi indlela abafana bakhe abadlale ngayo ngesonto leqembu leHighlanders imupha ithemba lokuba bazabe bevutha amalanga abi ngehlandla lesibili lomdlalo.
We still have very important games coming up. Yeah, we just need to make sure we apply ourselves in the same way.
Sasale midlalo eqathekileyo esizoyidlala njalo okumele sikwenze ukuba sidlale ngokuzimisela njengalokhu esikwenze namhla. Sikholwa ukuba lisasekhona ithuba elokuba sidlale kuhle kakhulu. Siphuthe imidlalo yalonyaka sichaya eziwayo njengoba abadlali silabo kanye lakho konke okunye okudingakalayo ukuba senze kuhle. Ngisuthisekile kakhulu ngendlela esidlale ngayo.
Iqembu leHighlanders leCapes United zichane zayezabhekana kungela qembu leni elisekulitshayela emambuleni. Phezu kwengalane iqembu leNgezi Platinum lile miklomelo engamashumi amathathu lambili ngemva kokuba libhaxabulile Bulawayo City ngefoko kanyanga omgqibelo. Kuthi ngemva kwalo kule qembu leFC Platinum elile miklomelo engamashumi amabili lathoba ngemunye njalo ilitshaye eleDynamos nge-2 kanyanga. Iqembu leHighlanders liyale lokhu lisendaweni yesithathu engalaneni le miklomelo engamashumi amabili lambili. Kuthi ngemva kwalo kulamaqembu amabili abalisa ele Chicken Inn kanye lele Harare City wona ale miklomelo engamashumi amabili lanye njalo adibane ngomgqibelo umdlalo wafika emaphethelweni engujikelobhanqa 1-1. Emsileni wengalane kule qembu leMtare City elile miklomelo eyi-9. Kuthi endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kule qembu leShapane Mine elile miklomelo eyi-9. Ikanti endaweni yesithathu nxa usuka emsileni kule qembu leBulawayo City elile miklomelo eyi-10. Ikanti phezu kwalo endaweni ye-15 kule qembu leYada elile miklomelo eyi-11. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Sesifika emaphethelweni ohlelo lethu kodwa singehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Udlakela kwezombusazwe luqhubeka luhlasela iMDC ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa kukhetho lamaprimary lokudinga abazalimela kukhetho lwalonyaka. Ikhomishini ebona ngezokhetho yeZEC ithi ukuhlolwa koluhlu lwe-voters roll okuqale ngempelaviki kulokhu kulenani eliphansi kakhulu. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulala.
ukulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.